siloveleke uhulumende simcebisa ukuthi sizimisele ukunceda singahlala phansi yini usevumile uhulumende ngemva kokuba ke sokulomthetho ke owe-TNF usevumile uhulumende sizaqala nje ukusetha i-agenda ukuthi sikhuluma ngani mhlaka 24 uhulumende watsho ukuthi nxa siyabe sivumelene ke ukuthi zinto bani esizifaka ke edale idale elikhulu ke okuthiwa yi-tripartite main TNF liyahlangana mhla ka-26 sikhangela ukuthi akusoze kube lula ke kodwa sibone ngathi kona nxa abantu behlala phansi bebonisana bephikisana kodwa behlezi phansi singathola ke i-resolution kumbe singa-resolve again udubo yikho lapho esiza kutsho khona thina-ke phela njengezisebenzi ukuthi i-production kuma-industries singayikhweza ngayiphi indlela lakho ukuhlalisana phakathi kwelizwe uhulumende ngenzani ukuthi kube lokuthula akungabi lokuxokozela laba abangaphandle kwamazwe labo bebone nje iZimbabwe liyilizwe elihle elinye abangaya khona bayevula amakampani abantu bathakazelele imali yabo phela izinto esizikhangelele zonke lezo ukuthi nxa sesiphiwe ithuba lokuhlala phansi sizazikwanisa ukuzikhuluma siziqede.
Lihlala nje phansi lo hulumende kuliviki kuyini elizame luleka ngakho kudaba lokulungisisa umnotho.
Siyaphinda futhi sisho sithi ukuze siqedeke inkinga ikuthi kube lokuhlaliseka phakathi kwelizwe. Loba singahlala phansi ku-tripartite negotiating forum. Loba singahlanganisa amakhanda, singahlanganisa inkulumo, ama-businesses, abaqhatshi, lezisebenzi. Kodwa nxa kungala kuhlaliseka okuqondisileyo kundaba zombangaze, kungaba yize nje, ukuthi i-tripartite iqede udubo lolu. So sikhangelane lezinto engani ezithize eziningi. Kodwa ikuqala ikuhlala phansi sibone ngathi khona yikho lapha esinganikana phela imizamo amacebo ukuthi kungenziwa njani